sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwazo muhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 2 kuzivandlela 2020 ngutungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, udaba lwezidlova ezaziwa ngokuthi ngamashirugwi soluhluphile elizweni. Ikansili yakoBulawayo ithi izasungula inhlelo zokudinga imali ngoba umthambo wemali evela kuzakhamizi usuwomile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udaba lwabasakhulayo abadume ngodlakela abaziwa ngokuthi ngamashirugwi abahlala behlasela otsheketsha lwesatshelwa ukuthi lungasabalala kube lomonakalo omkhulu nxa uhulumende engekela ukungenela alulungisise ngokuphangisa. Lokho kulandela ukubulawa kwepolisa ngabasakhulayo laba abahlasela behlome ngenkemba amahloka lezinye izikhali. Amapolisa athi asebophe abasolwa abangamachumi amabili phezu kwesehlakalo lesi. Amashirugwi la abikwa esegcwele endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lapho okugejwa khona igolide. Abikwa esenza ubudlwangudlwangu obufana lokubulala, ukudlwengula abesifazana lo kubulala izifuyo zabantu bezidlela. Lanxa kulabanye asebebotshiwe, abanye bathi amapolisa akhanya engawuqinisi umkhankaso wokuqeda lolu dubo ngoba kucatshangelwa ukuthi abatsha laba basekelwa iziphathamandla zikahulumende. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi senkabazwe kwesinye isiqinti esihlaselwe kakhulu ngamashirugwi umnumzana Albert Mhlanga olilunga njalo leMDC.
Lawa majaha lawa abangamashirugwi ebethwalise nzima abantu okuyikuthi la mapolisa ukontraka yesaba, abanye sebezi becwa ukuthi hayi ngako uyadingwa amasosha akuhlangane nabo laba amashurugwi. Kodwa into engidanisayo ukuthi ngabafana nje abancane ukuthi nxa engela bhanedi leyo kumbe ingqamu, hhayi ngumuntu ongambamba njengengalo phosele katshanani, ngoba nke ngaba selowagwele okusogwala lakho ngabona hhayi bayahlupha sibili. Yenduna la isogwala ike yakhuluma ngabo yatho ukuthi ngabantu abahluphayo, kodwa wathi bahlupha kakhulu esigabeni okuthiwa kuwuna kokusogwala khonapho lapadi lami ngikhona. Mina into engikubonayo ngamashurugwe lawa kukhanya ngani i-government layo iyabayekelela, kumbe kungenzeka ukuthi njwana abakhulu abanjengama-members of parliament kwezindawo balama-mine lama-ministers abalama-mine kungabe kungabafana babo besenzezeka ukuthi nxa betshontsha nje i-gold kungabi lo muntu osondela kubo babe ngabantu abayethuselayo. Ngoba ungananzelela ukuthi bake bahlupha khona eshurugu zankhona kwaze kwathunyelwa amasosha, hhayi kwathi kwangadini. Kodwa nxa ngithe ngihambela endaweni zeshurugu khona ngale, ungababuza abeshurugu bathi hhayi abantu abasuka eJombe, abasuka eKhwekhwe, abasuka eNyati, basuke khona ngale sibehlupha besiza ngapha konke indawo yonke kodwa bengasuki eshurugu. Bathi ishurugu nje ngoba kulibala lapha abaqalisela khona umsindo.
Sike sezwa kunyanga ezimbalwa ezidluleyo kuthiwa khona esigabeni seMatch South, eMathebeleland South, lakho bebethwaliswe nzima abantu. Usuke wakuzwa into?
Labana ababehlupha eMatch South labo labo kwaba kungabantu aba-organize ngoba nxa bona babesitsho sebethe bayenza umonakalo njeyana bathi bona babeqaliwe. kwathiwa isibo bantu bakhonapho yikho ke bayabuthana ke ngamaroli besuke emashonaland so kungani abantu bemathebheleni babesithi hhayi kabafuna abantu bemashonaland bezomayina endaweni yabo okuyikho sonke sikukhangeleke ukuthi abantu bakuyona leyo ndawo kababhenefite kukhonokho okukhona hhayi labana-ke babephambanisile ngoba babesuka kajani ekhwekhwe khona le besiya egwanda besiyahluphana labantwana abazalwa khona lapho-ke kwakuraiht ukuthi hhayi babasusele amange labo bantu
manje ngezinye indlela kutho ukuthi behlukene yini bona labo ababekhathaza emathebheleland south lala amashurugu yakhona la
amashurugu kwehlukene ngoba bayimhlobo abanye ngabakithi esindebeleni abanye ngabesishoneni njengoba abantu bangikhona abanye besuke ekhwekhwe basuke eshonde abanye basukele wagwelo lapho kukhulunywa khona isindebele so basuke bahlangana plus eshurugu khona ngale kula bantu abaningi abesindebeleni bayehlukene ke labana ababehlupha egwanda babekhuluma ngesishona ende kukhanya ukuthi basuke emashonaland yikho-ke labo hhayi babengafunakali lathi kathi bafuna abantu abanjalo kodwa labo amashurugwe kufanele bahlaliswe phansi bakhuzwe ngobanye abantwana ngabantwana besintwini sikile abafuna ukuvuka ubhoka
sesike sezwa phambilini kuthiwa kwakulabanye njalo ababethiwa yi-al-shabab ababevela endaweni zabo khwekhwe yibo yini amashurugwe kumbe sokulamaxuku amaningi achiyeneyo
labana abekhwekhwe bayixuku elilodwa bakhona ngale ngoba bavela baqalisa kudala vele behlupha njengoba ngisisho nje ukuthi hhayi isandla sikhona esama-ministers ungakhangela ukuthi ama-MPs akhona ngale labana abafana bona labana abahluphayo ngesikhathi nxa senza ama-election yibo futhi abaphinda bahluphe besenza udlakela and sebeqeda i-election sebehlupha futhi abantu ukuthi bangasondeli lapho kuthe kwavuka khona igolide
umnumzana Albert Mhlanga uhlala enkabazwe njalo ulilunga lebandla le-MDC ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo Ikhansili yakobulawayo ithi izasungula inhlelo ezintsha zokudinga imali lonyaka ngoba izakhamizi zisehluleka ukubhadalela indleko zazo. Likhansili iyehluleka ukubutha izibi ngemfanelo kanti njalo ivalela izakhamizi amanzi okwamalanga amaningi elandelelana ngezizathu ezijiyeneyo. Umeya waleli dolobho umnumzana Solomon Mkuni uchazisele uStandikile Mhlanga weStudio 7 okunengi.
Sikukhangelele eminyaka ka-2020 ukuthi singasathembeli ebantwini bakithi ukuthi babebabagijimisa idolobho kodwa sesikhanga ukuthi sibe lezinye inhlelo esingathi ngama-revenue streams okuphathisa izakhamizi ukuthi lazo lokho nje kubhadalayo lathi sibe kubhizinisi uzananzela ukuthi ingwebo okwamanje lonyaka zingathi ngokuqala ukuthi isimele i-dividend iyenze i-profit so sikhanga ukuthi eminyakeni olandelayo ngama-strategies ofakile amatsha ebhizinisi izaqhubeka isiba nama-profit ingananzela ukuthi kudala lakudala ingwebo yayincedisa laphana laphana ukuze idolobho liqhubeke linika amasevisi ebantwini sikhangele njalo ukuthi siyenze uhlelo ezinjenge-parking management esingathi ngesilungu automated ukuthi angcono sithathe imali kungalaba abakwanisayo ukubhadala phela vele umuntu obhadalayo okwanisayo ukubhadala kuyomele aqhubeke ebhadala encedise labo abangakwanisiyo so sikhangele wenza uhlelo ezinjalo ezokuthi izakhamizi singazikhami kakhulu ngamabhajethi asindayo asitsho ukuthi izakhamizi asabhatali sitsho ukuthi izakhamizi njengoba zehluleke lathi njengokhansili kasize lemisebenzi esiyenzayo ezenza ukuthi ubuhlungu lobo obezakhamizi zibe ngcono ikananzela ukuthi kathesi iparking yethu kayila le mshini eyamanjemanje esingayithi i-IT nesilungu baningi abangabhataliyo iparking yankhona so sikhanga ukuthi siyenze i-automated kube le mshini yokuthi imoto yonke epakayo iyabhadala ngoba lokho sikusebenzisa kathesi okwamaphepha lokho okwamabhuku okuthi amapholisa kamasipala ahambe ebhoda ekolotha imali ezinye imali ngenzakale ukuthi iphelele ezikhwameni zamaphorisa kamasipala asitsho ukuthi kukwenzakalayo but sitho ukuthi kumele kube nesystem ezayenza ukuthi imota yonke ephakayo koBulawayo ibhadale.
Uhlupho lwalabo abathengisa izitaladini ngokungekho emthethweni kodwa kusobala ukuthi yabala enye indlela yokuziphilisa, kukhona yini okunye idolobho eliza kwenza ukubona ukuthi labo bazuza lezo ndawo?
Ngendlela esikhangelayo esithandekile ngoba kunje uhlupho lokuthi akula msebenzi yalwayo, kodwa-ke phela kumele zama ukuthi siwubhalanse lokuyigcina idolobho lihlanzekile ngoba uBulawayo waziwa ngokuhlanzeka kwakhe. Siyazama ukuthi sisebenzelane la mapholisa kahulumende ukuthi labantu labo basithengisele endaweni esibafakele zona ukuthi bathengisele khona, kodwa siyabazwisisa ukuthi kwezindawo lapho esibafaka khona kungabe kungadluli bantu abaningi, kodwa phela idolobho akumele ilale sonke nalabo abathengisayo ukuthi idolobho siyigcine lihlanzekile.
Kulo hlelo lolwana olokwabela abaswelayo nabagugileyo impahla nesikhwama se-Mayor's Christmas Cheer Fund,
ye hayi uhlelo lukuhamba kuhle kakhulu ukuthi nje sisuke sabe ngani siyaphuza ukuthi siyabele lokho esikutholile, kodwa-ke bekungakayeneli, yikho-ke sithethi na sikwenze nxa abantu sebevela kuma-holiday. Kuzananzela ukuthi amakampani amaningi ajwayele ukusincedisa okwalo nyaka amanye abhangisile ukuvala okuthi sikhane ukuthi nxa bephenduka bazafaka khonokho ababethembisile asingathi ama-pledges nesilungu. So kunjalo sinanzela ukuthi sikhangela ukuthi nxa bephenduka sesibuthanisile konke khonokho esithiwe nakhonokho esilakho esesikutholile ngesikhathi somthethefu, sikuhlanganise-ke sizabe kusuku-ke siyidistribute kwalabo abafanele ukuthi bathole lelo sizo.
Umnumzana Solomon Mkoni ngumeya wakoBulawayo ubexoxa ecingweni losithanekile Mhlanga weStudio 7. Iningi lithi uhulumende kumele asebenze katalala avuselele umnotho njalo asungule imisebenzi lonyaka ukuze kuqedwe ubunzima obebukhona ku-2019. Kubika intathelezindaba yethu uMlondolozi Ndlovu.
Amasosha eZimbabwe abulala abantu abambala ekuqaleni komnyaka eHarare ababetshengisela bekhonona ngokukhuphula kwentengo yamafutha ezimota. Bakhala njalo ngokufakwa komthelo wokuthenga lokuthengiselana kumakhalekhukhwini osilinganiso sokubili ekhulwini obizwa ngesilungu yikuthi yi-2% electronic money transfer. Abantu bathi lokhu kumnyama phambili ngoba akubonakali ukuthi uzakwenzani uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuze abantu baphile ngcono ngomnyaka ozayo kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwedola lemelika leyakwamanye amazwe. Incethu kwezomnotho umnumzana Masimba kutshela uthi lokhu kwadanisa abantu abaningi.
Saqala thina sisizwa ukuthi sesilama-nostrol ama-local RTGS accounts usitsho ukuthi izimali zethu sizigcinenga angama-US dollars wonke abe ngama-RTGS. Sabona njalo ukuthi asavunyelwa ukuthi sithenge kumbe sithengise ngama-US dollars ngoJune, kodwa abantu baqhubeka bezuza ama-salaries awama-RTGS dollars, kodwa i-value yangkhona kumbe ngathi amandla awe-RTGS abesehla kakhulu.
Uthi le ndlala ibambe abantu emadolobheni lemaphandleni lonyaka. Kuthuke njalo abanye abantu babhekane lezulu lesiphepho ucyclone Idai elabulala abantu abaningi lakhukhula le mizi eManicaland.
Uzabona ukuthi kwaba le cyclone Idai, sabona njalo ukuthi izulu lalikani ngendlela esikhangelele ukuthi lakhathesi izulu liyabe selinile kakhulu, kodwa umpalakazi izulu alinanga kakhulu uyatshisa. Ikhisimusi lomnyaka omutsha uyabe utshisa njalo, so ngibona njengani into ezinjengalezi zenza ukuthi izifuyo eziningi zife, ikakhulu inkomo zafa emathebeleleni.
Abanye abantu abanjengomnumzana Decent Bajila bakhala ngokukhahlanyezwa kwelungelo likazulu eZimbabwe.
Umnyaka ka-2019 ubungumnyaka esingawuchaza njengomnyaka wobugcwele izididi. Sisukisela ngo-January 14 lapho kube khona lokutshengisela kwabantu okudala ukuthi kubotshwe amakhulu lamakhulu abantu izizalwane zaseZimbabwe abaningi bebotshwa bengelacala. Sesiya phambili njalo futhi kulezi didi ezenzakeleyo ezoku chiwa kumbe ngithi ukuxabana lapho umkabo kwenzakale ngabasekeli bakamongameli bobabili uMohadi loChiwenga nxa usiya phambili sibelo kuma-currency changes amathathu ngomnyaka owodwa.
Lokhu kusekele ngumnumzana Steven Spanda osole kakhulu ukuthunjwa kwabantu abafana lodokotela Peter Magombeyi okhokekela inhlanganiso yabodokotela eyeZimbabwe Hospital Doctors Association abalokhu bekhalala umsebenzi befuna ukhuphule iholo labo njalo kuthenga amaphilisi lemitshina yokusebenzisa izibhedlela zikahulumende.
Nxa sikhangele umnyaka ka-2019 noma ungasowo mnyaka adumuhle kakhulu, singakhangela ukuhlukuluzwa okwenziwa abantu ikakhulu abalela amalungelo abantu. Ama-demonstrations abhaniwe, abantu batshaywa kakhulu. Dr. Magumbeze baba mthumba ekugcineni kwaba le drama ZANPF drama as usual. UMary Chiwenga sebembophile ngesikhathi sithi silwela ilungelo labantu besifazana. So ngathi nje umnyaka ka-2019 akekho into engathi inhle yenzakeleyo.
Omunye njalo ukhala ngokwenzakala lo nyaka umnumzana Siphamandle Dube.
U-2019 ndoda uvela ukhona ubenzima kithi, siphile nzima ngoba ukudla kuyasilela, kakutholakali imali, kayitholakali into eqalayo ke imali kakula ukuze sithole ukudla kunzima. Leso kusithi nxa kuthiwa kuyaphuka ukudla sokukhethwana ekukhethaneni kumbe ngamabandla kumbeni kuyini asikwazi, kuthiwa idlala pho ebotshelwe khona. So indlala embi, ludubo olubi, njengathi singela msebenzi siyahlupheka kakhulu ngoba le magodini ingadubuka egodini kuvela abantu bakhatshana la mabutho abuya kakhempe khonapho iziphele.
Kodwa umnumzana Mnashe Mduza oyibandla leZANPF uthi kumele abantu babekezele ngoba uhulumende ufuna ukuvuselela umnotho welizwe.
Ever since Operation Restore Legacy ka-2017, iZimbabwe sekulilizwe elivulekileyo, sekulilizwe elokuthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngezombusazwe. Akusela kwesaba esasukubona kudala lokhuyana okwakusithi abantu wawusehluleka lokukhuluma nje ukuthi kumbusole uhulumende. Khathesi siyabona abantu bayakhuluma ngendlela abafuna ngayo, besula lapho abasola khona, belungise lapho abafuna ukuthi kulungiswe khona. Kutshengisa ukuthi i-Operation Restore Legacy ngezinye zezinto eyazilungisayo lezo. Siyananzelela njalo ukuthi uhulumende uvulile emkhonomi ukwenzela ukuthi laba abalemkhonomi abalinto zabo ama-business ababaranayo bebe lethuba lokuthi besebenze kungela zandla zikahulumende, kungela zandla ezelizwe kumbe izandla ezestate ezibambayo eziphambanisa into zabantu. So sokuvulekile ever since.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNewZimbabwe.com ithi umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lizaqinisa umkhankaso walo okudinga usekelo emaphandleni lonyaka. Umsakazo we-CNN International wona uthi uZulu weZimbabwe ubhekane lobunzima njalo lonyaka ngenxa yendlala lokutshabalala komnotho. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli, ngiyabonga mangabe ngizozwakala nami emoyeni. Igama lami nguDonald seJohannesburg. Ngisacela ukubuza lapha abasakazi ukuthi akekho yini omunye umuntu kuzana ongasuye ugawule yini bantu? Ngoba angithandi into ahlala ikhuluma la. Abantu abafana nabagawule laba abahambisa ubucebo mhlambe bona phambili, abahambisa izwe phambili. Inkulumo zaka azilungelanga isimo saseZimbabwe. Ungathi ngomunye umuntu ongekho nje vele kwakhona lapha neZimbabwe. Siyasokola nje sigcwele emazweni nendaba abantu abafana nalabo. Akekho yini umuntu omunye umuntu ongakhuluma ngcono kunogawule? Nisize basakazi, yini sifunela abanye abantu mhlawumbe abangakhuluma? Kukhona abantu mhlawumbe abangcono abanengqubekela phambili kuzana, hhayi abantu abogawule abathengiweyo laphaya.
Sinjani beStudio Studio 7 linjani bantu benkosi asacha sathe Zimbabwe angazi kwane zindwini sizakutsho kunjani sacha ngalubaba kambe khathesi kunje indlala ingaka thina okuthiwa sebe MDC asiniwa ukudla bazathi ukuzinika ukudla bathi ukuzinika inhlanyelo bathi ukuzinika ifertilizer kokuphela baziphinde baziphinde wena uzabe lokhu usichiwe emuva kuthiwe laba laba asatsha thina sesifile thina thina sikusikonjini eliwagwelo ha kunzima bakithi angiyazi wadi mina ukuthi ngiwadi bani kuthiwa nguwadi 5 asesizwile shuwa baziholela bona bodwa bakukhangele bathi lo asuye wakithi lo asesizwile bantu benkosi kungani lingasizwela usizilathi lisiniko kokudla
salibonani basakazi be-studio 7 lanibalandeli be-studio 7 mina ngikhuluma ngobuhlungu engibuzwayo ngento ekhulunywa ngubaba lo abathi ngugawule kodwa ubunzima ubuthwele ngabantu abasekhaya abantu abasezimbabwe akabuboni akabuzwa ngoba lo baba lo ma umbhekile kahle kahle umemethe izinkwa zeZANU-P F emlonyeni wakhe uyesaba ukuthi ma engakhuluma iqiniso izinkwa zeZANU-P F lezi ezisemlonyeni wakhe zizowa so that's why ekhuluma kanje abantu bagcwele emazweni namazweni abantu bafike ekuseni bengazange basabuya emakhaya bengazange basabona imindeni yabo bephanda emagangeni kodwa ayekhuluma kanje ngoba mayekhuluma ummamele ngathi ngumuntu omdala kodwa hayi into ayikhuluma ibuhlungu
salibonani balaleli witness lo wakomasuku esilobela kanti ngiyambuze kahle kahle ngalowo baba kuthiwa ngubaba ugawule kanti uphila kokuphi umhlaba lo baba bekhuluma kabuhlungu kangaka ilize liyafa liyafa liyaphambili kodwa uzwakala yena kwelakhe indawo aphila kuyo hhayi yonke into ihamba kahle akazami ukusihlonipha lo baba uzwakala ubaba okhulileyo ngubaba omdala mpela akazami ukusihlonipha into kamazi kuhamba kahle kwelakhe isayidi akavala umlomo athule engabe lokhu ekuqhubeke ncome ncome into engekhoyo abantu behlupheka besiya phambili
kunjani umsakazi omuhle kunjani umsakazi omuhle mina igama lami ngingurhawu ngingurhawu nhliziyo mphatho kabuhlungu indaba le kathibengwa ahlukumeza umuntu wesifazana obengunkosikazi wakhe kangaka osemfaka ezimoteni zamajele ngoba engasemfuni emgcona ngento athi utshontshile nxa lo mama ubetshontshe imali enganga leyi abayikhulumayo yena ngokwakhe ule malini ayitshontshileyo ngoba lo muntu akanabamele ngoba abamele angazabe lapho abezimphaphu bayathuliswa ngesikhala sokusesibhamu kuthiwe nxa ungayimela wena sizokubona so lo muntu bamhlukumeza ngoba engesintwana kanti amazwi omhlaba akuphi amazwi omhlaba abantu bathi nxa ehlukumeza umuntu abade bethandana pho abantukazana umuntu ongabakhokhela abathi hhayi le ndaba engiphetha kabuhlungu angiyeni wezano ngiyeni we-MDC angiyena omapolitiki kodwa uchuku olungaka lubuhlungu ngoba ngumuntu owamthathela umuntu owayethandana laye okwazakalayo emthathela ukuthi amhlukumeze kanje ekugcineni hhayi ngiyabonga abasakazi bami ngiyabonga yibo kanhliziyo uhawu kanhliziyo
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo awukhuluma ngutsharis ntolwane laphana mara ilisizi le nto yenzakala abantu bezanu-P F lapa laba abantu kanti waye bengakhe bethatha amalefu beke behlala le mule zabo kahle kahle bona laba ogogo labokhulu abasebegugile kube ngabapha yibo abantu abasicelela izulu lapo abake bephume besicelela ezikhundleni besicelela izulu le
abantwana abancane amayuta ahlupheka manje zithwele nzima akulanto ebambekayo ngenxa yabo abaphuma ezikhundleni besicelela izulu sebegugile baselaplana basacabanye sihlukunyezwe ngabantu asebegugile la abayicela izulu enjelele bephuma ezikhundleni la
labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulombalisi welinye ikolishi oloyise olipolisa kwele Somalia ogwetshelwe ugodo izolo ngemva kokutholakala elamacala okubulala lokukhokhela inhlanganiso yezidlova zesimuslim ezedlulise amalawulo e-Al-Shabaab. Abahlamuki besitalibhani bahlasele babulala amasotsha kahulumende wakwele Afghanistan angamatshumi amabili lasishiyagalolunye izolo ebusuku. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amabutho eMelika alinda isigodlo salelilizwe kwele Iraq achithe abasekeli beqembu labahlamuki eleHezbollah ekade bezama ukutshengisela ngodlakela phambi kwesigodlo lesi izolo ngokubajikela intuthu ehitshayo itear gas. Lokhu kulandele udlakela oluqhamuke kulesi sigodlo ngolwesibili lapho abasekeli beHezbollah abahlasele khona isigodlo seMelika babulala amafastela njalo batshisa izakhiwo bekhonona ngokubulawa kwabanye babo abangamatshumi amabili lanhlanu yiMelika ngempelaviki ngemva kokuhlasela ababekwenze amabutho eMelika e-Iraq babulala ambalwa. Uhulumende weMelika uthi usethumele amabutho amaningi eMiddle East ukuthi ayevikela isigodlo sakhe kanye lezizalwane zeMelika.
Peace out.
zeli nyama usigqibela ke izindaba zekuseni ngengoma emnandi ethi vuma. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Udaba lwezidlova ezaziwa ngokuthi ngamashirugwi soluhluphile elizweni. Ikhansili yakobulawayo ithi izasungula inhlelo zokudinga imali ngoba umthambo wemali evela kuzakhamizi usuwomile. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half-past 7. Kuqala ezesishona ngo-7 o'clock kulandeleke ezesintu ngo-half-past 7. Mina elani asifeni sonke kweza kusasa ekuseni ngo-half-past 6. Olivalelisayo ngontungamili nkomo. Lichone kuhle.